Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kuhlelo lweStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper nalapho ama-ballot paper zalithini khona. Kuyisifiso sethu kakhulu ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi and lo muntu oyabe impumela nxasezithumile akulo abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Phambili lokwina ama-election Pasne mandu,
siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ngumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange e-number 1 colliery, ngifunda e-St Ignatius Primary School. Ubaba umgqono ozalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Tiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli izindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi kusiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU, umnumzana Mark Stevens, uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho okudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka-13 Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us, what is critical is his credibility and confidence in the process.
Okuqhakatheke kakhulu yithi ukuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqhakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuviza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kwinketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hhatshi, kodwa esesikubonile kwezinye indawo yokuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuletha ukugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
Ukungazwana nokugatsha lwezokhetho izekhi namabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudinda khona amaphepha ebaloti kanye nalapho azakuba igcinele khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izeki ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bebe khona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhaloti. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelelwa ngumkhokheli wequla le-EU umnumzana Elma Brok othi izeki isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube lesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo indlungiselelo yokhetho kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Pamberi nezanpiev, pamberi nezanpiev, pamberi nokubatana, pamberi nokwina ma elections, pasne mandu, pamberi nezanpiev, pamberi nokubatana, pasne mandu. Magali makomrade
umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo izikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamatshumi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali abalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Uhulumende okhona lo okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathesi ngaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane penese esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasisekela ngemva kokhetho lolu olukhululekileyo ngoba siqhanele ukuthi sibe ne-free and fair election. Konke lokho okunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolu. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esibelayo nje yimali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibahloli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezijiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa ebandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka amakelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hayi lana uyehluleka. Okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption, ukuvula amasango investment ukuthi ibuye elizweni, ukuthuma ama-invoice ukuthi umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe konke kona. Kathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amaqwa abantu bayabuya lapha ezimbabweni okumangalisayo izimbabweni lokuthula okumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kusenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolotsho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholotsho
uTshiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu betsholotsho abantu betsholotsho abaselayo ketha betshaba babelayo ukuthi hayi lwana lishona lona yini hayi sesifunda ukuthi singenane sibe munye labo emabandleni amanye akhona la azombusazwe eZimbabwe uzathola abanye abakhona besekelana nabantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho inketha betha bayisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uTshiwenga uyethule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento eziqheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu izimbabwe open for business abantu bazavula ama-business kuwo abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi emigwaqo izalungiswa kanti futhi kuqhathwa abantu basebenzi abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu
lo ngomnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo Ngakwelinye icele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMberengwa uChamisa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lo mongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota.
Ozancintisa kukhetho lokudinga umeli weWange Central edale lephalamende emele umanyano weMDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisa ngenxa yombuso omubi weZanu PF ngokunjalo umolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokhelo MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesisigaba
Unemployment is very high eWange. So thina ngevision 2030 sithi localize ukuthi uthini asinike namathuba abantu abaseWange ngoba kulezi nsuku amathuba awane ngomsebenzi anika abantu abangasebe eWange. Then sithi commercialize sithi iWange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibe lethi ithenga izithenge besinkwa ithenga amanzi. Then sithi industrialize ukuthini into esizama ukuzithengisa singathengisa amalahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwanisa ukuthengisa inkukhu iWange yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month. Sithengise ngamaqanda, sithengise ngombimbi iChomolia, sithengise ngombi mango. Sicreate i-industry enkulu around imango as a fruit, nama-vegetables and so on. Sithengise amanzi ngoba kathe thina that nje abantu bawande kuthenga amanzi avele eziborane zeHarare. So sithi let's localize, let's commercialize, let's industrialize and kuzagcina sekulama-employment opportunities amaningi and iWange will grow ibe idolobha elikhulu.
Kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba
ngumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange ngakhulela eWange enumber 1 colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School ubaba umgqono onzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke ikakhulu ekamela njengesebenzi kuworkers committee engutshena namaworkers amaworkers yonke eWange colliery so lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi wetshona baba umgqono ukuthi simele abantu baseWange sithi Wange for the Wange community sithi Wange MP oyabe emela abantu baseWange because engumntwana wasekhaya sikhathele ngabantu ababekhe bezicele iWange emuva ngoba bengenandaba leWange ukuthi ikusasa iyakuphi so ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iWange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-m p waseWange iyaba yidorobho lokuhlonitshwa sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yilidorobho libala labomashinko omthare ekhwekhwe ogweru esithini Wange will be the first town in Matuba North, where it sits.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli wewange Central edalele parlamente emele umanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakugcala ngibathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo. Abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi ikakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo? Wona amabandla egcwele kangaka.
Okwakuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba lebandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla. Mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi lebandla ngoba ibandla lisenzeli lutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba lebandla labe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutsho lokho kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho nabe ngifuna ukuthi khonokho esikufunayo emgudu sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasondeze eduzane. Imigwaqo ifuna ukulungiswa dale yagcina ukulungiswa. Okunye ngabantwana abancane ama-youth isayizi ethu ezingasebenziyo kodwa khona lapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni esisotsheni e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele kuqale ngabayemguza siyo i-allocation lathi kwampane nxa kuthatha 500 funa lathi abethu bemguza bangene phosi 100 kungene abanye kwezinye indawo sisheni lathi sikwanise ukubhenefitha. Okwesibili ngikulungisa i-center leyana yenyama yendlovu ukuthi kuphakame ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngapho kuya ngaphi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001 202 465 0318. Kulamhlanje sikhangela imbiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalweni okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati yedolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. lomdlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omdlalo omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njaji.
Iqembu leFrance lidlalele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayela Uruguay nge-2 kanye njalo lempumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlosele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye lo-Antoine Griezmann. Olandela lemidlalo yezomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele lizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapha abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho-ke namhlanje ngihamba ngeFrance, ithe isidla iUruguay ngathaba kakhulu, sengithabela ukuthi sebeza proceeda beye kuma semifinals. And ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana beAfrika. So yikho layo bento khe ngiyisapotela khona lokhu ukuthi kulabafana bakithi ngapha.
Kusemifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana leBelgium kusitye lizanqoba lapho yilo lizancikelana leFrance ngolwesibili mhla zili-10 kuyona lenyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine eminye yantambama. Kukuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikelana leCroatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhla zili-10 kuNtulikazi. Amaqembu azachaya kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphushala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kukuthi ifinal lapho kuzethethwa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlala ngesonto mhla zili-15 kuNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Hello, what's the Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejahale Zimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uzwe lihle mathe owazakala kakhulu ngelokuthi uDJ Zwesta SA. I'm not
umculo warehouse music uzukhathazile eMzansi ngoba kusemsakazweni endawonzo ukuzithokozisa kumbe emthobeni ukhala wona lo mdumo. Umfana kamathe wasuka eZimbabwe wawela ungolokudela wayapheka lo mculo warehouse music.
Kamalami Muzwelihle, isaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso iprimary zami ngiqale ngafunda emanumane enkayi kunizaphesa inkulumane amaveni inkulumane engayenza isecondary ehlangabeza high school enkayi elevu zami ngasemzingwane high school esigodini i-university ngenzebe ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwe ukucula kalalo akwaziyo ukupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer, ngiproducer yonke imihlobo ye house music endiyenze khona na ku hip hop. Kunama artists amakhulu azophuma lonya engifeature kuwo ngokwazi ke angakhuphi ke mini album izophuma lonyaka.
Uziphela kamnandi umfana kamathe abuye asebenze labanye aramazwi alolongileyo abonde ahlanganise akhiphele imratha yengoma. Kunale, Gomyam Bambili and Guy, was all over the wood DJ Zesta SA. We gave Slay, which was a pride. Oscatazil Mzans in Umzuruak, Mam Tanda, Mova Opera, Umtumo Warehouse Music, Mobuno Novukul, Abuya, Pablo de Ramnan, the Sunny Pelas on the Eno, Ekamanamu is the Chisel Spark.
Say, ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa kodwa lingayika channel ikhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.